Navo avezano abathi bona it could be acting angwazi ukuthi khona bakhumbula yini ukuthi unabanyama wayesebenza lo David Coulthard wanyamalala angwazi njalo ukuthi bakukhumbula yini ukuthi uZamara la namhlanje akwaziwa ukuthi umzimba wakhulele ngapi angwazi njalo ukuthi bangabe bekwazi yini ukuthi uThondira Indira kanye labanye abanengi singakhuluma be MDC bodwa kodwa sikhulume even labo abezani abafa ngendlela ezithetsheleneyo angikwazi ukuthi basakukhumbula yini singawaqamba amabizo maningi kakhulu angikwazi ukuthi basakukhumbula yini then ke uma sesizokhuluma ngokuthi kulama rock element uyabona i-rock element okwakuqala yi-element it's not a stray element i-element ekhona lapho okukhulunywa khona nge-element kutho ukuthi siyabe sikhuluma njalo nge-command structure ukhona oyabe bathumile now uminister of information obuyipho obufuze asele khona ikuthi khona ngubani ke ukhomanda walawo ma-rock element ngoba nxa singamazanga ukhomanda walawo ma-rock elements kutho ukuthi siyabe sigaye ukuthi hhayi ukhomanda kulokho kungukhomanda welizwe oba ngubaba umnangabo